into enhle kakhulu ezathuthukisa i-Africa. Abantu abangathola i-service leyo ngabantu abadisadvantage khangelele izikolo ezima-rural areas. Sesikhuluma emadolobheni sikhangela abantu abangenelisi ukuthenga amabhando. Kunezinye indawo okungela magesi khona okuthi vele ukuthi abantu baxhume amafoni and stuff like that. Kodwa i-service leyo ngaba-available. Ngilo mngani lami oyaziwa uyakhona ukuthanjenje lami ngisengisa abanye.
Singathi nxa sesikhangela kathesi ukuthi wena ungusibanda ukhonapho usendlini, ungathi ungena njani endaweni ezinjengabo-Facebook, endaweni ezinjenge-intanethi nje?
Ngile nhlansi ukuthi le foni e-Tel 1, so ngahle ngajumanisa ngathola i-wireless e-Tel 1, so kuba lula kini ukuthole i-intanethi. Njalo intengo yakhona engazathikhanga.
Ye, masikhangela ngentengo ke kume njani nxa ungena ku-internet?
Jikelele nje i-20 gig kimi ngisebenzisa $25 a month. Njalo ngibona zathi iyenele labantwana bayakwanisa ukuthi bayenze ama-assignments abo njalo njalo.
Ye, pho-ke labo abangelamali-ke bangena njani ebulenjini bolobo?
Abangelamali bayasebenzisa ama-service akuthiwa ngamabhandi. Ama-bundles akhona ku-Econet, akhona ku-Net 1, akhona ku-Tele.
Ye, pho ukuthi chacha nje ngamafitshane ukuthi kuyini khonokho?
Ama-bundles yilokhu esikuthenga kuma-service providers ukuthi uyahluka uduse ifoni yakho ukuthiwa le lokuthiwa idatha. So nxa usule datha usungakwanisa ukuthi ungene ebulenje. Kodwa inkinga yokuthi iya-expire unlike e-Tel 1 le ukuthi month. Lokhuyana uyakhona ukuthi ku-expire maybe after 1 day, after 2 days, sokuthenga imali yakho, but inkinga yokuthi kuya-expire.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke nxa ukuthi-ke uzukabheke ngabuya-ke lalokho afuna ukubuya lakho, ubona zani kunganceda khonapho?
Kuzaphathisa kakhulu esizeni sakithi.